abaku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-Minister of Information lo engu-Permanent Secretary uGeorge Charamba base besilwa openly.
Khona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokuchamisa, kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai uVincent Tsvangirai ubengekho.
Bebekhala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuyi-constitutionalism le-rule of law. Labo bathuthuma benza the same thing.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathintambo ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchothoza umphathintambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtoli wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo aqolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtoli awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtoli wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe, kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elibusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-Minister of Information lo engu-Permanent Secretary uGeorge Charamba base besilwa openly kumidiya kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulileyo lapho abafana be-youth uThenengamu lo ngu-secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kulabanye amongst bekhuluma ngabota gurey lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengama-group abangisana hatshi ukubusa kuhle kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika yilobani ungathini ngalawo amazwi
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyetsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesani iposition ukuthi advise upresident it either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe uza ephele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingane ziphutshisiwe kukhona ezikutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwiscript sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona ezizinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplana lokhu ungakukhangela pre-equ kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku-full scale yenzakala iqhu ika-2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuzi ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likazulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-studio 7 ekubulawayo imizamo yokukhuluma lo mtodi lo mthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo. Ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edale lephalamende awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kubikwa bekulamalunga edale lephalamende phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu. Abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai uVincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loJamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele likhokhelwa ngokusazana thokoza nikhuphe lomhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalela eParliament eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli icwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
inketho impisho imposhi ngabangoza umqinisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamshila abantu beMDC thina sibona ngani lebezalo PF akusafaka sesihlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izalo PF kayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayiconstitutionalism le rule of law labo bathijima benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza eappointa ama vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu beMDC babhizi bagqasa ukublame izanu p f bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayit amabona bangahambe ekhoti lama-kesi abo avele kukhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekesi leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi usibe ligqweda bafike bawaluzi sebaqasa ukuthethisa ama-judges bagqasa ukusweni zanu p f kodwa izanu p f ayishiyo eyathi uthi uChangirai apointe umzulu lochamisa izalo PF ayishiyo eyathi Chamisa abize abantu abangani bakhe bezinafu bafakane bamfake esikhundleni emncenseni yikho lapho ngelanga lemfa lomngcwabo kaTswangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo etheni ubone uMashabile ahambe ekhoti kwemikhonokho asebekwenza kablame izalo PF sebenyeke izalo PF kwi-credit nento engekhulu so mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo babababhelesihlahlabane ngibona phe thothothobani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi bona yilo abangamademokrasi abangamademokrati kodwa idemokrasi yangikhona leyo ade ngikhuluma ngayo abayilandeli basikhethela nje umgabe uth shamisa uzenzela njengo mkabe, sibula ngane mkabe lengibona umgabe nje osakhulayo ukuthi nje indini ye future sabe sibe ni dictator nje enza njengo mgabo enza into ndiyakho, which is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sisukuluzela kakhulu izalo PF sicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa bona bavota nje imvoto yabo enze kube wese.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023?
Ambition Porsche leyenziwa nge-MDC ibe u-2023 uzafika belokho bebangisana izikhundla belokho becothana ephalamende babuyiselane belokho besenza so izalo PF izawina futhi belokho besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bahlangana bonabo abanye abangasobe MDC lala bezanu PF abangazake babe involved entweni zeMDC lento zezanu PF mhlawumbe uNkosana Moyo labona wamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazwacwafisa nokuthi ngabe kumbe uStrive Mashiwa uinterested kupolitics kubuye le movement entsha eza tap believer ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho kwenzayo ezalo PF neMDC kuqalise imovement entsha ezaba la mandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izalo PF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo.
Kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labo Nkosana Moyo labo Noah Manyika, kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi?
Okokuqala uhlupho ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bezibabheka bacabangi e-narrative bacabanga aiza wezanu kumbuwe-MDC yilo hlupho esinalo oto ukuthi sivalelwe engqondweni zethu ezivayeni bezezimbili ezingasisindawo. Unkosana Moyo uhlupho lalo olukhona ukuthi ngamadoda aqoto ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafilizwe phambili abona wamanyika. Kodwa-ke uhlupho lwabo ukuthi omunye uhale ulokwinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokwinto wakhe ulokwinto wakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza ukuthi bona labo Unkosana Moyo labomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlangana wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenger indawo ekhipha abantu kulokhu kuMDC lezalo PF lezi esezivulela ilizwe. Ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezalo PF ne-MDC zinkabi ezidonsa zithilile liyabeleke libhoda ndawonye ngamadlwane njakuyiwa ndawo ilizwe ngeke liphinde lilunge masikhangele i-MDC lezalo PF.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempela sonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Chibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaChibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha LSCIO. iphephandaba le Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Uma manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba Mphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi oncomekayo. Isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana kuMDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina nje ngoba bensithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhitshwa yileyankantolo. Ifu izinqumo ezikhitshwa yileyankantolo ziconsistent cela la ubaba Mphoko ehambe enkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye ofanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela lika mongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexotshiwe so he was not an active member yeZANU-PF. Wayesexotshiwe exotshwe ngupresident. So umuntu wayefanele bahambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU PF ngokufanele kube nguye Umphoko. So njengoba ikhodi siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhuphe besicela ukuthi layo baba Umphoko laphana ezame igijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU PF. Sifuna ukubona layo Umphoko laphana exotsha ama members of parliament ezanu PF angafuni ukumlalela njengoba njija ilokhuzeni sibone uMakhuphe exotsha abalandeli babe MDC alliance besifuna ukuthi inkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhuphe ngesikhathi uTsvangirai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhuphe wengasa attend ama imhlangano ye MDC kodwa uMphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha no Robert Mugabe kwakunguyena owaye elokhe ngu vice president so he was an active member ezanu PF isibone laphana inkantolo isithi uMakhuphe akabambe so besicela ukuthi inkantolo lezi zibe consistent sibone laphana ubaba Umphoko ethatha amandla ezanu PF kuba ngu youth acting president lizakhumbula ukuthi umhlonishwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge military coup okhulumayo laphana uGift Mfokason Duku Dankie
bonani zani bonani bantu bakithi linjani ngezindawo
hayi sibona lokho kwezimbabho kuyangisayo lo hayi yazomnangagwa bayangisa yazi bakufakela samahloni lokukuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zozisebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu noma uMnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident endle upresident abumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa kulo muntu ongaboniyo lezi zizo zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele ukuba president akumfanele uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayefundela ukuphatha abantu ukuthi kuhlukumeza abantu ngalendlela buka nje lento eyenza kale kulento kula amantombazana kobulawayo ikugrawundi ivele kahle kahle ayikakapheli emathibileleni ihlaqhubeka awuntshela ukuthi ubaba abangamadoda nxa becha umfazi bemcha ngedokipiri ubaba ngempela kuthi ngamapolisa kuthi ekhaya kula malungelo ezimbabwe wonke umuntu la malungelo kodwa laba bantu kumele bebotshiswe kumele beyijele laba bantu lapho uMnangagwa labantu bakhe kumele beyijele kama abantu abaseqeda abantu ekhaya awuntshele khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebele ngendlela abahlukumezwa ngakhona buka manje bagcwele ejele manje bayabotshwa abantu bayachaywa kambe abantu beyezeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli
yebo bazibabo siyabingelela ngalonke nsika bakusijoseke siyabingelela siyalithanda kumye ukuba ngalisana abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokoko kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga laye wathi yena amapassport uthandisa abantu for 6 months wachinja wathi 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapassport ngo-2014 abakawatholi lanamuhla
Sasa mina akasithethe ba passport imali yahamba kodwa akasika wathula. Imali akuna umuntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali ngizakunza yawoda ngikupha ngaqamba phela la yamanga kavochi kanti yena uyasatsha njalo ukuthi ebotshela upresident ngoba laye ngamanga wona lawo cela amapassport ethu ephume nxa kuyikuthi wayengaqambi imali ngoba amapassport wayefanele eqede 5 months kodwa amapassport seqeda 5 years abanye abathatha amapassport abaseko bafile kathesi bethiya imali yahamba khonale ipassport leyo bazayithengisa futhi kabili.
Balibonani balaleli be-Studio 7 lokhulumayo nguNhlanhla oseBotswana eFrancistown. Ngithanda ukubingelela umama wami oselubhane esigabeni semalulu kuphethi mama khula uze ukhokhobe. Ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo lamhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami. Ngiyabonga.
Linjani Studio mina ngimadida ngithi Happy Mother's Day mama wami. Oh mama wami ngiyakuthanda mama ukhule uzukhokhobe ngowangigcinayo ngoba wayenza into enje namanje engikho khona. Ngiyakubonga ngikufisela usuku oluhle kakhulu anginawo amaningi ngabe nginawo mbe ngizokutshengisela njengoba siloku sikula-lockdown le akunalutho engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yami mama wami.
Studio 7 hayi thina siyathiwa ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhuluma emarediyeni ukuthi-ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradiyo kathesi amaradiyo aselamabhatha ukuthi ulalele nxa ungalalelanga iradiyo akulalitho esiluzwayo bayitizitoza abazama be-healthi bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi ukwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa nxa kungazaba bekhona eduze akutho ukuthi siyapha siyapha shutimisemphekeleni ngoba kasiboni lutho nokuthi ngababuya basenti senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngicela ukuthi khona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazofundisa sisemaruveba lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-South Africa selingene kuviki esikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lisithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni le-Melika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwembili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe le-Melika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona okomkhulu kakhulu. Siyabona endaweni esifana leNew York, sengikhulumela nje ngapha eAmerica. Endaweni esifana leNew York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yakho yaleli gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba it is i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama-infection. So singakhangela imodeli le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo esiyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli leyo, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware ekhona kakhulu yona leyo ukuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ezomele abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal ungumuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Kusho ukuthi igcikwane leli ma bengafosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyayani emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emekashu ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka amamaski emsebenzini apho kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke upompe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile izini lapha amakhampani awenyama kabo-Tyson bagcine bevala even though President Trump ezama ukubafosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane. Ngoba yes, sizayibona i-second wave ibuya sibili, kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo usezalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello.
Yeah, what do you want?
How can I help you?
Nanso ke ingoma kaGazela Imnyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathi Ntambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uveza ukuxabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF. Ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo ukuthamisa, kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtaka Morgan Tsvangirai umnumzana Vincent Tsvangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivale elisayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.